isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 26 kumpalakazi 2018. Ngosithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Akula sizathu sokubana amabhasi engabhakwa ama reducers lawa awespeed nxa kuyikuthi kusegcekeni ukubana isiqubu yiso esibangela ama accident la enzakala emgaqweni.
Uhulumende uthi uzimisele ukwenza konke okusemandleni akhe ukusebenzisa umthetho wokufakwa kwemitshina etshengisa isiqubu semoda ezithwala abantu ezigijima ngaso ukwenqabela ingozi zemgwaqweni. Ukuswelakala kwempahla izitolo kanye lamafutha emota kuphazamise ukuthakazelelwa kosuku lwekhisimusi edolobheni lakoBulawayo. Inzalo yakogodlwayo esihlala emagumbini yamane omhlaba eze kukhefu lekhisimusi iqoqa umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yalesi siqinti kusasa mhla ka 27 kumpalakazi eAvoca Cultural Center. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Uhulumende uthi uzimisele ukwenza konke okusemandleni akhe ukusebenzisa imithetho ebalisa Statutory Instrument 129 womnyaka ka-2015 okhuluma phezu kokufakwa kwemitshina etshengisa isiqubu imota ezithwala abantu ezigijima ngaso ukwenqabela ingozi zemgwaqweni. UMavis Kamausethulela lolu daba ngugceleyo.
Uhulumende uthi kunengi asakukhangela emizameni yakhe yokulondoloza impilo yabahamba ngezimota ezithwala abantu okubalisa ukusebenzisa lumthetho we-SI 129. Umphathintambo ogatsha lwezokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku, uMnumzana Kazembe Kazembe, ulandisa ngosekuthe kwenziwa nguhulumende ukusebenzisa lumthetho we-SI 129 kuze kube khathesi.
Zikhona ezinye indlela ezingasetshenziswa okuyikho abogatsha lolu baphakathi kwakho. Umzekeliso yikuba ingabekwa limitshina, kube le mitshina njalo ebonisa ukuba imota yinye ngayinye ikuphi kwendawo kanye lokuba igijima ngesiqubu esingakanani.
Kodwa abenhlanganiso ephatheke emikhankasweni yokulwela ilungelo lezihambi eye Passenger Association of Zimbabwe, PAS, bathi ukuphuza kukahulumende ukusebenzisa imithetho efana lowe-SI 129 osuleminyaka emithathu wethulwayo kungokunye kosekubangele uqonga kwenani labalahlekelwa impilo labalimala engozini zemigwaqweni. Isikhulumeli sale inhlanganiso ye-PAS emhlubulweni weMandebeleni, uMnumzana Nobert Mafu, ulandisa kabanzi ngalokhu.
Akula sizathu sokubana amabhasi engabhakwa ama reducers lawa awespeed nxa kuyikuthi kusegcekeni ukubana isiqubu yiso esibangela ama accident la enzakala emgaqweni. Singaqathanisa lokubana ma sikhangela kulizwe laseRwanda uzafumana ukubana bayafaka ama speed reducers lawa asehlisa izingozi ngesibanga esingaba ngamashumi amayisithupha ekhulwini.
Uma futhi abameli bezigaba edalele parliamente balomlando ukuthi baphume lomthetho osekela lokho.
Bakithi abantu bayaphela kodwa abantu abakhanda imithetho bekhona. Imithetho kayikhandwe ifakwe njalo isebenze. Abaza kwehluleka kuyilandela leyo mthetho baboshwe bafakwe ezintolongweni.
UMnumzana Evans Shaba isakhamuzi sakoBulawayo yena ukhala ngabachayeli bezimota ezithwala uzulu athi benza umathanda emigwaqweni besephula imithetho.
Sicela abachayeli bamabhasi balandele imithetho emigwaqweni.
Abenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eye abameli Human Rights Network bona bakhuthaza uhulumende ukuba aphange awusebenzise lomthetho obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yamagqwetha le. Umnumzana Tinei Mkwewa ulandisa ngalokho.
Emazweni athile afana labo United Kingdom, ama-public transport banikwa umlando ukuthi bawufake lowo mtshina ozayenza ukuthi imota ayidluli i-speed limit.
Umkhweba uthi alomsebenzi omkhulu amalunga edale lephalamende ukufuqa uhulumende ukuba enze okumele kwenziwe phansi kwalomthetho.
Kumele iparlamenti ibize uminister we-transport, road and infrastructure ukuthi imbuze ukuthi kungani lokhu kungalandelwa. Njalo kumele ukuthi kube lokudlelwano between i-ministry of transport lamaphoyisa wona ama emgwaqweni ukuze kwazakale ukuthi yini kungenzakali.
Abe-Traffic Safety Council of Zimbabwe, TSCZ, bathi phose isilinganiso sokungamachumi ayisichiyagalolunye ekhulwini sengozi zemigwaqweni zibangelwa yikuphosisa kwabantu. Bathi lokhu ngokubalisa ukugijima ngesiqubu esiphezulu okwedlulisa amalawulo ikakhulu bamabhasi, ukuthatha izinqumo ngesikhathi esingafanelanga kanye lokuchayela ngendlela elobuchapha. Abephazi bathi balethemba lokuba imiphefumulo yabantu ingalondolozeka emigwaqweni nxa ungasetshenziswa ngendlela lomthetho SI-129. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni, ukuswelakala kwempahla ezitolo kanye lamafutha emota kuphazamise ukuthakazelelwa kosuku lwekhisimusi edolobheni lakoBulawayo. Intathe izindaba yethu Joseph Njanje usipha lolu daba.
Esizalwane sedolobho lakoBulawayo esebenzela elizweni laseSouth Africa unobuhle Ndlovu uthi usuku lwekhisimusi lufike lwaze lwedlula engalubonanga ngoba itshoni emzileni okuthenga amafutha emota.
Akunzima lo nyaka, ikhisimusi enjangaze ngiyibone. Akula lutho, akula nto ezimashopu. Mina nginje khonapha izolonqeda ilanga lonke nilayineli fuel. Ngalayina kwaze kwaba ntambama lokuthi ngiyithole dololo. Hayi into enjangaze ngiyibone, kubi, kubi shemu.
U-Ashley Mahlaba yena ohlala elokishini lenkulumane uthi ikhisimusi yakulezi nsuku ivele isiyehlukile kule yakudala ngenxa yesimo sezomnotho esingamanga kuhle.
Cabanga ikhisimusi hayi ayisafani lakudala kodwa akwehlukene. Heshi, hayi izinto ziyabhethi. Hayi izinto ziyakhona phina zisatholakala njengakudala lapha sasikwazi ukuthi hhayi uma-24 sitaba umzanwelanga enkomponi yami. So hayi into zakhona vele azisafanani vele. So kuthule kuthezwi, amaredio asakhalakhali khathesi.
Ukudwela kwentengo yezinto yiso isizathu esikhulunywa ngu-Jane Mthupha esokuba kungani engazange ekhwabithe ikhisimusi yalo nyaka.
Ikhisimusi ibibhowa shemu. Ibibhowa loba sikwejise sibili sikwaze kwatshaya u-12 kodwa hhayi ibingamnandi shemu. Ukudla yonke into nje esingelakho. Imali asilayo, ukudla kukhona kodwa kuyadura.
Usanele Moyo laye uthi akazange vele azihluphe ngokunaka usuku lwekhisimusi ngoba engazange yenelise ukuthenga ezimnandi.
Hayi mina ikhisimusi angiyibonanga vele. Hayi bekulilanga nje lifuna lamalanga wonke. Bekungela kudla, kungela manzi. Izinto zangkhona zithengeke ezitolo ziyadura. So vele hayi ikhisimusi asiyibonanga vele, sijone esilele kuphela.
UColin Nari yena uthi ubelulungisele waphelela usuku lwekhisimusi kodwa usuke wasephazamiswa ukungezwa kuhle.
Angiyakukholisanga ngibulawa yisisu. Okunye kwade kukhona ngisami ukuncengisa ukususeka ngoJanuwari up to November lokhu ngigcina mbijanambijana.
UNothando Sibanda osebenzela elizweni leBotswana uthi ikhefu lekhisimusi isikhathi sokuba bezophumula besekhaya. Kodwa lo nyaka yena akakakutholi ukuphumula ngoba elokishini lemagwegwe lapho ahlala khona amanzi etshona engekho etholakala phakathi kobusuku.
Izinto ziyadura, lezi ezikhona ezincane ezikhona ziyadura. Ama-vegetables akukho, amanzi siyavalelwa amanzi for 3 to 5 days akunamanzi. Sesilethelwa amajojo, sigijima namabhakede sisedrobheni sibhadala amarendi. Hayi, akukho right lokhu.
umasipala wedolobha lakobulawayo uvuselele uhlelo lokuvala amanzi kwamanye amalanga ngoba isithi yamazinga amanzi yasendaweni yemagwegwe reservoir aseyehle kakhulu. Ukusilela kwemali yoyimbangela enkulu edale ukuba uzulu engenelisi ukuthakazelela usuku lwekhisimusi ndawonye lokungatholakali kwamafutha ezimota njengoba imizila endaweni ezithengisa amafutha ihlala iludwendwe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo ngujoseph njanji.
Iningi lezakhamizi zemaphandleni liyehlulekile ukuthakazelela ilanga lekhisimusi ngenxa yokoma, ngenxa yokungami kuhle kwamnotho welizwe. U-Albert Ncube usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Emaphandleni uzulu ovame ukujabulela ilanga lekhisimusi ngokubulala izifuyo, atshaya amarediyo ukuthi ezitolo kuphithizele, abatsha labadala bethakazelela leli langa. Kodwa lapho sivakatshele enyandeni eGwanda North ngelanga lekhisimusi bekuthule kuthe gcwaka kuthi kweminye imizi abantu bebezilalele ngaphansi kwemthunzi ungeke utsho ukuthi lilanga lekhisimusi. Umnumzana Dennis Moy oyenyandeni uthi lonyaka ilanga lekhisimusi lidlulile nje.
Sinanzela ukuthi izinto ziyadura, abantu abaningi abenelisi uyathenga izinto nje, abantu bamaphandleni abantu abaningi asisebenzi. Sadlala likhisimusi kodwa sayidlala nzima, saphongela ukuthi kulelanga nje likhisimusi elikhona.
Amazwi akhasekelwe ngesinye njalo isakhamuzi senyandeni unkosikazi Mili Mpofu othe ukuqonga kwentengo yempahla kudale ukuthi behluleke lokuthengela abantwana izigqoko zekhisimusi.
Izinto kazithengeki sibili kusehlule ukuthi abantwana sibaphethe. Hhayi, sifisa ukuthi kube le nguquko ngomnyaka ozayo kutshintshe. Ngoba lesi simesikiswa sibuhlungu kakhulu, asisijabulisi sibili, sibuhlungu.
Umnumzana Stanley Mathe uthi lonyaka ikhisimusi bayidinge ukuba makhelwane.
Hayi, ikhisimusi yalonyaka siyabe siphonga ukuthi bona labo makhelwane abatholileyo sihambe siye phongudla sindawonye. Zithi uhulumende alibana uyasikhumbula ngokudla ngoba sihlezi silendlala.
Umnumzana Special Dube uthi kungasibantwana abasebenza kwele South Africa belizadlula njengawonke amalanga ikhefu lekhisimusi.
Amalungiselelo lapha silapha thina sehlule, so okusincedisileyo yingathi yibo abantwana abangavele abasebenza khona legoli ababuyileyo, yibo nje ababuye lokuyigrosari.
Lobanje iningi belikhala intandane labagugileyo abafika amathuma ezithupha bathole iziphi ezijeneyo abaziphiwe ngunkosazana Saneliso Dube osebenzela kwele South Africa. UMadubo lesifiso sokuvula umuzi wentandane uthi ukhathazekile ngenhlalakahle yalaba bantwana emaphandleni.
Abantu abathola izipho namhlanje ba 56 to 60 masesihlanganisa labo omkhulu abathole izipho zekhisimusi, especially intandana selabantu ozozinakekela. Nami ngithi ndlulisa uthando lwami kuzo.
Ukusilela kwamafutha ezimota kudale ukuthi abanye abafana lomnumzana Ngqabuto Mpofu behluleke ukuyabona izihlobo labangane ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Ungakhangela siphakathi kwamalanga ukuthi ngabe abantu bagijima kakhulu besiya lapha abaya khona ngenxa yefuwela kusekho kuhamba, abantu sebepakile. Ungakhangela mina bemvile lami ngilo hambo lwami kodwa lukhansilile ngenxa yokuthi sengizwela amafutha. Abantu baphambanisekile enhlelweni zabo eziningi, abasazi ukuthi bayenze kanjani.
Abalezi moto ezithwala uzulu bakhweze imbadalo yabo ngokuphindwe kabili kusukela ngomvulo, okudale ukuthi iningi ebelilesifiso sokuvakatsha lidedele emuva. Ngimele iStudio 7 ngisenyandeni ngingu-Albert Ncube.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kHz.
Inzalo yakogodlwayo esihlala kumagumbi amane omhlaba eze ukukhefu lekhisimusi isiqoqe umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yalesi siqindi sefilabhosi kusasa mhla ka 27 kumpalakazi eAvoca Cultural Center kulindawo. Bafuna ukuxoxisana babonisane ngokuthi kambe bengathuthukisa njani lesi sigaba ukuze siye phambili kwezentuthuko. Omunye wabaqoqela umbuthano ngumfundisi Nkululeko Chuma ochasisa okuningi ngalolu daba kungxoxo ayenzelo Praxedis Jeremiah weStudio 7.
Umcimbi ozenziwe Avoca Culture Center eFilabus, iveli Avoca Culture Center yindawo eyakhiwayo ukwenzela ukuthi abantwana bakogodlwayo babuye babuthane balungise izinto zakogodlwayo. So lo mcimbi uzaqala uzaba lamahlandla amahlanu. Khulume ngehlandla lokuqala. Ihlandla lokuqala kuzawuthiwa iGodlwayo Development Forum kumbe Godlwayo Development Indaba. IGodlwayo Development Indaba sizabe sixoxisana ngamaqhinga okuqhuba intuthu kogodlwayo. Kusiba nezinqumo ezizabotshwa, ezizasuka lezo zinqumo kuproduce i-document ezahanjiswa ekhanselini, ihanjiswe ku-DA, ihanjiswe kuma-MP, ihanjiswe ezinduneni, ihanjiswe kuwonke ama-key stakeholders kwenzela ukuthi intuthuko yethu ikhanye ukuthi hayi thina singabantwana bogodlwayo nanke sifuna ukuthi sikwenze njalo sicela isivusiso. Izathi lelo hlandla selivule legodlwayo development indaba lapho esizabe sibe zikhulumi khona zikhuluma ngokuthi kathi intuthuko kuyini, what is development. Ezabintu izikhulume futhi zikhulume ngokuthi state of education kogodlwayo. Sizaba le presentation on education, sibe le presentation on health, state of health ukuthi ezwezempila kahle kogodlwayo kumi njani, sibe le presentation on ama livelihoods kathi kuyini okwenza abantu baphile kogodlwayo, baziphilisa njani abantu kwini okungenziwa. So sibe le presentation futhi on energy, climate change and renewable climate change and environment kuyini okungenziwa as alternative sources for energy. So ihlandla lokuqala leli kogodlwayo development indaba. Sibuye kuhlandla lesibili ezawe lihlandla lemidlalo, kuzadlala unobhutshuzwa ibhola, kudlale elokuqade labomama, kube lo mjako wamabhayisikili i-bike race. Lokhu kuzayo kuyikwenzela ukuthi abantu bahlangane babe ndawonye ngoba imidlalo yiyo vele izinto ezibuthanisa abantu, kanti futhi abantu bakugodlwayo bawuthakazelela. Kanti vele kugodlwayo kulama-soccer league labo-netball league. Soccer league igodlwayo, soccer league kule insiza soccer development league. So indifa u-GSL kuyadlala ibhola khona phana, kuyathuthuka abantu abatsha bethola amathuba okuphila nokuzithuthukisa. Kukanti kuzasokuqedelela ihlandla sesingena lapho kunikwa khona ama-awards. Kuzabe la ama-awards anikwayo abenze kuhle, kanti vele igodlwayo soccer league iqoqile kulama awards abo kuma-sponsors balethile ama-sponsors ama-awards, i-Triple M, omaranda, amajanki, mavuna, baya bekhona lama-sponsors benazelela futhi ukuphumelela igodlwayo soccer league. Lihlandla lesibili lelo. Elesithathu ihlandla kuzaba lihlandla lokuthi sesinazelela abantwana bakogodlwayo abayenze kuhle ezintweni ezithiyeneyo, kwimidlalo ethiyeneyo, kumahlandla athiyeneyo, kuma-different disciplines. Umnyaka uqala usiyaphetha, eminyakeni edluleyo sifuna ukunazelela abantwana bakogodlwayo abayenza kuhle, lihlandla lesithathu after imidlalo. Ibuye kuhlandla lesine kuzaba kungalihlandla lokuthi kwesiwe abantu bedlelana ndawonye kuxoxiswana, abantu bedobha inyama kudliwa, ngumcimbi phela kagodlwayo. Ihlandla lesine lelo. Ihlandla lokugcina lesihlanu kuzawe kulihlandla lokuthi kudlala kusenziwa i-music. Kuzawe i-music gala, igodlwayo music gala, igodlwayo music extravaganza. Yikho lapho kulama-artist o-Jazz Maravino, Madlela, uSikobokobo, oBhamuzi, oDivi, bonke abahlabeleli oqatanzipho, bonke nje abahlabeleli abaledumo emathebeleleni elizweni bazabe behlabela ubusuku bonke. Lapho futhi kuzaba le toilethi kuqale kuxoxiswane, abantu babe baningi babikele injongo yomcimbi. Lilanga elabe lelise kakhulu.
Kuqalisa sikhathi bani, kuphela sikhathi bani?
Sikhangelele ukuthi ihlandla lakuqala lizaqala ekuseni ngo-9. Kuzaze kutsho ukuthi kuzaze kuse ngoba ihlandla lokugcina le-music, i-music gala izaba lihlanjelwe zokuzaba khona ubusuku bonke kuhlatshelelwa abakuthiwa amaculo. ilandelele inkulumo ezakhulunywa kusasa, izinqumo ezabutho kunjwa kusasa. Asihlangane njengesikhukukazi sigola abantu abaso. Sizabe silazi izinduna zethu ubukhokheli bethu. Sethi gwaqa eyavoka. Kanti abanye lilandelele kuFacebook, kuboTwitter, sizazama i-live streaming kuFacebook. Hambani ku-Facebook page ethiwa umcimbi kagodlwayo. Likhangele ibizwe elithi Nkululeko Juma, sikhona phana siqoqile umcimbi kagodlwayo. Asambenini sikhangele khona phana sabe siliyazisa, isili-updata ngokonke ama-proceedings abe senzakala.
Lo ngumfundisi Nkululeko Juma ovela kogodlwayo, omunye wabaqoqe umcimbi wokukhulumisana ngentuthuko yaleso siqinti. Ku-Live Talk kuhlelo Diaspora Forum namhlanje sikhangela okwenziwe izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe ngalesi sikhathi seKhisimusi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abeqembu labalwa becatsha abe-Islamic State bathi yibo abalelunga elithiye ibhomba emzimbeni elidubuke labulala abanye abantu abathathu emahofisini ogatsha olubona ngobudlelwano beLibya lamanye amazwe omhlaba izolo ngelanga leKhisimusi. Udlakela olunje soluyimvama kwele Libya kusukela ngomnyaka ka-2011 kubulawa owayekhokhela lelo lizwe uMuammar Gaddafi. Ukuzamazama komhlaba okwenzakala edolobheni lesayiseli kwele Italy kuthiye abantu abangamachumi amathathu belimele lanxa engekho ofileyo kuleyo ngozi. Izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ezivakatshele ekhaya zithi zididekile ngobunzima bempilo lesimo somnotho. Iningi lithi ikhefu leKhisimusi belingamnandi njengenjayelo, ngakho bathi ukubuyela lapho abahlala khona sokubaphuzele. Umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Spanda uxoxe labanye babo.
Behle ngobuningi betanyasa bevela kwamanye amazwe bezobona izihlobo labangane bathe benyathela kwele Zimbabwe bahlangabezwa ukuswelakala kwamafutha ezimota lentengo ephezulu yokuthenga impahla lokudla. Omunye wabakhala ngalobu bunzima ngumnumzana Themba Ncube osebenzela kwele South Africa.
Ngibuyile lapha ekhaya kobulawayo ngihlale eNkulumani, kodwa ngisebenzela ngikhona lapha eSouth Africa njengabanye abafana ngiseJohannesburg. Bengithi ngibuye ekhaya lapha ngeke ngizame ukuthi sibone uKhisimusi ngayidlala emuli. Ah, mangifika lapha ekhaya ama challenges engabe ngihlangane lawo ngama challenges ukuthi imoto yami ngibesithwala mzimu ukuthi sikwazi ukuvakatshela abanye ngendaba yefuel, ifuel iyahlupa ekhaya.
Omunye wabahlaba omkhulu umkhosi ngunkosazana Anastasia Kickings osebenzela England.
Akunzima shame Zimbabwe, this time Africa has failed me. Unzima ama sinto zikwelile, bafuna ama bond, bafuna ama USD nama rand, manje kunzima ukutholakala lapha. Yathamba namuhla $2 kusasa $15 difference angkhona vele ikhwela, so iphezulu kakhulu, akunzima sheme Africa.
Umnunzana Sipho Mawabeni wehle vele kwele Britane, yena wehlukene labanye ethi ekhaya kumnandi.
Chisa, mina lokho ngifikileyo ngifika on Thursday UK anyway, njengoba ngilapha ekhaya lokhu ngihamba nje kuma private sectors izinto ziyatshintsha lama kungakaphumeli ngaphandle. Angithumba lalo liqale liboyile liphakathi ukuthi sekuphumela ngaphandle. Abantu abaningi ku-private sector baku-diaspora bayeze ekhaya kuyakhiwa i-construction ngani ukuhamba kahle. Le mgwaqo ngike ngabona emgwaqo from eGwanda usiya leKezi kuyakhiwa, bazama ukwenza ubungcono babo.
Omnonzana Nyoni kavumelani lo Mawabeni.
Mbuyile lapha ekhaya elizweni laseZimbabwe. Bethi ngizospenda Xmas time nefamily yami. Ay, manje lapha kunzima la. Into zakhona ziyadura, kutula nje la drink.
Ukhala kuze kukhalela abavela khona le Melika abanje ngomnunzana David Ndlovu.
I-Christmas yami ayizange ibe mnandi ngoba ukudla kakukho akulalutho. Into zonke ezikhwelile akula nto enhle yonke into iyalayinelwa. So sengicabanga ukuthi itikiti lami ngibuyele futhi le ngoba angiyiboni into engabe ngihlalele eZimbabwe.
Kukhala wonke umuntu imali iyahlupha. Amafutha ezimoto akatholakali. Njalo intengo zikhuphuka njalo nje. Ikhisimusi kwabaningi ibiziqandela nje. Ngiyimele Studio 7, igama ngu-Ezra Jesus Banda.
Lo ka Jays Marabini ehamba lomkhosi lo Dumi Ngongola besithi ikhisimusi kudlalade labo elithi Ntunjambila silethemba liukholisile liuzwa ukuphuma ngapha emsakazweni we Studio 7. Hayi ke silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.